Iphasika yalonyaka ibingcono kuleyanyakenye ngoba nyakenye vele akuzange kuhlanganwe ndawo umkhuhlane lo wawusaqalisa lezinqumo zikahulumende zazisaqinile kulalokhu owakhathesa amabandla ayevele evaliwe. Lonyaka-ke hhayi ngibona abamasonto achiyeneyo bahlangene ngendlela zabo ezichiyeneyo lathi sihlangene-ke njengebandla uwenzela ukubana sigubhe lo umkhosi wephasika oyiwo oqakatheke kula yonke imikhosi esikholweni sesiKristu. Hhayi, singenile senza inhlelo zethu njengokuzimisa kwethu, savuselelana ukuthi iphasika le yini, sahlangana nje lanxa besingabaningi kangako ngenxa yayo umkhuhlane lo okhona, kodwa hhayi sihlangene-ke bona labade belingene ukuthi uhambelane lani lezi nqumo lezimiso zikahulumente. Iphasika elihle kakhulu njengoba ngisitsho ukuthi nyakenye azange libe khona elalonyaka, besingathi into entsha esiyiqalisa ngoba sesikhanuka khona nje ukuthi ke sihlangane sidumise ndawonye ngephasika njengalokhu esasikwenze minyaka yonke ubhubhane lolu lungakafiki.
Kumbuthano wenu ungathi bezilandelwa ngemfanelo yini iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane?
Lapho kade ngikhona bekuhle sibili kakhulu nxa sikhuluma ngamalungiselelo omhlangano lo, ngoba esangweni labantu ade bengena khona bekulukhona umgqomo wokugeza izandla ungakangeni phakathi, lokho okuvele kumele kwenziwe. Abantu bebefakile izayeke zona ezamamaski kati-ke njalo lekuhlaleni phakathi endlini ecawe lapho ekade sikhona thina abantu bebeqhelelene njengoba bebengabaningi kakhulu. Mhlawumbe ngabe bebebaningi lakho besiza kulandela khona kodwa singenele phandle. Iziqondiso zilandelwe sibili, sibaxwayisa leso laleso sikhulumi sisitsho ukuthi abantu kabagqoke amamaski, abantu kabaqhelelane, abantu kabageze izandla izikhathi zonke. Nxa uphuma geza izandla, nxa ungena ugeza izandla, nxa ubuya ubuye uzohlala uqhelelane lalo oseduzane mbela laba abaseduzane lawe. Hhayi, iziqondiso thina lapho ekade sikhona sizilandele kakhulu. Kube yinto enhle sibe kubona ukuthi abazalwane bayakunanzelela ukuqakatheka kwalokhu okuthiwa kumele sikwenze ukuthi sivikelane, sizivikele, sivikele labanye kulo umkhuhlane.